Kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 9 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje,
amazwe e-Afrika amaningi alokuvumelana okungayisikho ngoba bonke bethanda ukurigama election. Akusethusi-ke ukuzama ibiwe ukuthi uhulumende weZambia yadlile ukunika-ke umongameli wethu uTendayibiti-ke ithuba lokuthi aphephele kwele Zambia.
Umthethwandaba waseZambia usuvimbe uhulumende walelo lizwe ukuthi ubuyisele umnumzana Tendayibiti eZimbabwe ngemva kokumncitsha ubuphepheli i-asylum.
Yisenzo esihle esenziwe uPresident Winifred Tamisa owe-MDC Alliance ukuthi acele uPresident weSouth Africa ukuthi ibe involved ingenele.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Tamisa secele umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe amise ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano wakhe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesayine umthetho wezijeziso zeZimbabwe owezidera ngemva kokuguqulwa kwawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kudaba oluphuthumayo, umthethwandaba weZambia ubikwa usuvimbe uhulumende wakulelo lizwe ukuthi abuyisele muva isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tendayibiti ngemva kokumncitsha ubuphepheli. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abagoqela benhlanganiso ye-Human Rights Watch bachotoze kakhulu uhulumende weZambia ngokuncitsha ubiti labanye bakhe obuphepheli. Umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi weZambia lamanye amazwe umnumzana Joseph Malanji uthi ubiti uncitshwe ubuphepheli ngoba amacala awabalekelayo eZimbabwe aqotho. Ubiti wetheswa amacala agoqela elokuphehla udlakela le lokumemezela impumela yokhetho esithe umnumzana Nelson Chamisa nguye oyenqobile kukhetho lukamongameli. I-Human Rights Watch ithi umnumzana Biti uncitshwe ubuphepheli labanye abahlanu angene labo kwele Zambia izolo ekuseni ababalisa igqwetha umnumzana Nqobisi Thamlilo, uZakaria Godi umnumzana Tawanda Chitekwe, ukuda kwashe esimba neutalo mnumzana eklevara mbane pasi. Umqondisi we-Human Rights Watch eZansi ye-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi uhulumende weZambia engabuyisela ubiti labanye bakhe laba eZimbabwe uyabe ephule umthetho olawula ukulondolozwa kweziphepheli. Ngokunjalo uthe leZambia kumelanga libaphindisele emuva ngoba belakho ukulinyazwa kumbe ukubulawa eZimbabwe. Ucele inhlanganiso ye-African Union, umanyano weSadaki kanye lamazwe omhlaba ukuthi angenele amise ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba esebenzela elinye iphephandaba kwele Zambia umnumzana Delani Mhlanga wasichazisela ngokungena kukabiti kwele Zambia izolo lapho aphose wabotshwa khona kodwa wahlengwa isizalwane zeZimbabwe.
obithi ongapha eZambia so obekwenzakele eborder nje uphela ukuthi bebeke bama layo kwesikhathi esifika sona amahola amane lamahlanu which is 45 minutes somewhere bembuzisisa kahle kahle ukwenza ukuthi bebone ukuthi benganelisa yini ukuthi aphiwe leyo asylum ayidingayo kodwa-ke ekugcineni bamekelile ukuthi angene eZambia.
Sizwa kuthiwa bamgcinile emapholiseni khonapho kwenzela ukuthi engathunjwa ngabantu beZimbabwe, so-ke khonokhu bakwenzelani kodwa?
Yabe senzela ukuthi akwaziwa phela njengomuntu ohambe ngale sithi yena impilo yakhe isengozini, kwenzela ukuthi agcinwe nje umuntu ukuthi laye aphephe engangenelwa yingozi njengabakhona, ngoba umuntu nxa ebezocela ukuthi acatshe ngale ndlela kuyakumele ukuthi bona ilizwe lelabalekelekilo lazi ukuthi ligcine ukwenzela ukuthi bebone ukuthi indaba yakhona ingahamba njani phambili.
So-ke nxa sesikhangeleke udaba lwakhe lolu, siyawazi ukuthi iZambia vele ijale ukuthi inike isiphepheli isikhathi sokuhlala khona ngapho, ubona zani bazamnika sibili ukuthi ahlale khonapho?
Lapho-ke ngike ngazi ngoba kuzamele ukhangele phela ukuthi yena akubalekelayo eZimbabwe anti kuyasokhangela futhi ukuthi ubudlelwano obukhona between aphakathi kweZimbabwe leZambia, kuyasokhangela ukuthi ubudlelwano wakhona buzagcinakala njani, ngoba abangike bephonga ukuthi benike umuntu ukuthi aphephe ngakuyikuthi ukhanye ukuthi ulecala lapha avela khona. Kodwa-ke ngike mina ngitsho ukuthi bona bazawukhangela ngayiphi indlela. Abaningi nje bakhona abanye ababuya nxa ngikhangela nje emuva ababebuya kuthwaba la macala lapha abakhona bathola ukuthi bephephe, so ngingazi ukuthi lo eyakhi ikhe iyindaba abazayibamba ngayiphi indlela.
Singathi-ke nxa sesikhangela ubudlelwano beZambia leZimbabwe, kambe ukuthi umongameli weZimbabwe engenza ukuthi akhulume lo mongameli weZambia ethi hheyi ake lilethe umuntu wethu ngapha?
Kungaba njalo, wasozayekela ukukwenza ngoba bona bamfuna. Icala abamnika lona ngelokuthi bathi yena nguye owenzisa umthindo lo wasuke waba khona laphana abantu bebemelele impumela kuze kube le ngxabangxoza eHarare lapha abantu sekwaze kwafa abantu, konke bakubeka ukuthi nguye owenzisayo. Ngayo le ndlela kusobala ukuthi uzatsho ukuthi etsho kubaba uLungu ukuthi hayi lethe umuntu lo thina simbone ngapha.
Umnumzana Telani Mhlanga intatheli zindaba yelinye iphephandaba kwele Zambia obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube. Isiphathamandla se-MDC Alliance njalo engowebandla likabiti ele-PDP umnumzana Edwin Ndlovu uchotoze uhulumende wele Zambia ngendlela aphethe ngayo udaba lukabiti.
Siyakwazi ukuthi-ke eZambia-ke amazwe e-Afrika amaningi balokuvumelana okungayisikho ngoba bonke bethanda ukurig ama-election. Akusethusi-ke ukuzama ibiwe ukuthi uhulumende weZambia useyalile ukunika-ke umongameli wethu utendayibiti-ke ithuba lokuthi aphephele kwele Zambia.
Beziziningi yini izehlakalo zodlakela kumbe ezokwethusela ezenzakale kumnumzana Bidi?
Beziziningi kakhulu. Imuli yakhe ihambe yakwethuselwa, bahamba basetsha endlini yakhe, abantu batshaywa, bagijinyiswa, babaleka bemdinga. Okokuqala amapholisa athi yena ayamfuna, kuthe sekumele emapholiseni batshintsha bathi hayi kabasamfuni, baphinda batshintsha sebethe abasamfuni baqalisa-ke ukuthi bahambe beyi-raida-ke emzini wakhe. Ade bereyida bengasomapholisa kuphela, bebereyida-ke bele-intelligence ye-army. Yikho-ke ananzelele khona ukuthi hayi impilo yakhe isengozini, bazame njalo kabili ukuthi bamhayijekhe mbe bambulalele emoteni yakhe, kodwa-ke ngenhlanhla-ke wabaleka zange benelithi ukuthi bakwenze khonokho. Basebona ukuthi impilo yakhe isengozini, yikho-ke kuphuma kwakhe-ke lamhle ekuseni-ke eqonda kwele Zambia.
Lithini njengebandla ngamazwi kamnumzana Bithi asolwa nguhulumende anjengalawo awokuthi ngesilungu they'll die fighting for ivoti yabo, lokuthi bazayenza i-country be ungovernable, lokunye nje kunenginengi?
Iye, amazwi akhulumileyo utendayibithi ngumuntu ohlakaniphileyo, ngumuntu oliloya, ngumuntu owazi umthetho kakuhle. Akula nkulumo yakhe ayikhulumileyo esingathi thina ilicala, esingathi thina kayiqondanga. Uqinisile nxa isithi thina abantu bavotile ukuthi bafune i-MDC Alliance kube yiyo ebusa ilizwe. Xa betshontsha ivoti ke sizayenza ilizwe ke lingaboseki. Kuliqiniso ukuthi nxa usutshontsha ivoti abantu bazademonstrate. Babedemonstrata principle besemgwaqweni bayenza ilizwe lingaboseki. Okwesibili bathi yena wathi uChamisa usenqobile usenguye umongameli kakusikho akutshoyo. Wathi yena ngasikhayela ama V11 forms ethu sibakholekthe ilizwe lonke. Thola ukuthi uChamisa ke nguyonqobe ekhethweni kodwa kangangamdidikeye ukuthi ngumongameli welizwe azangadidikeye ukuthi uthole ama-millions amangaki amavoti akulanto ekriminal ngenkulumo kamnumzana uBiti ngitsho. Lokho yikwethuselwa nje kuhlukuluza ke ngohulumende ke wesibuthwe nalo hamba lomnangako.
Abanye bathi ngabe uhlalile nje elizweni wama phambi komthethwandaba azwe icala aletheswayo azivikele.
Nganobithi bedingwa ngamasotsha adingihamba bemayijeka abaleke bamayijeke obe kusobala ukuthi ngabantu abadinga ukumbulala hathi kumusa kumthethwandaba ngawulandwe ngamapholisa ehamba layo ukuthi avuke siya emthethwandaba bengasoze abaleke kodwa ke ngithemba abaningi abantwana bezimbabwe sibonile ke umpikitha ke bezimota zakhe bezilinyazwa bezama ukumhayijeka kusobala ukuthi impilo yakhe isengozini bebefuna ukuthi bamlimaze hatshi ukumusa emthethweni.
Uthini ngalokho okubikwa kwenzakale emngceleni weZambia leZimbabwe lapho esibone ividiyo kamabonakude ukulokudonselana phakathi kwamnumzana Bithi labanye abantu?
Yikho sikuthoyo ke labo bantu bekuyi-intelligence ye-army le-intelligence ama-CIO kade ke bezama ukuthi-ke bambambe bambophe bekungaseko mapholisa yiwo asebenza nalowo msebenzi wokubopha umuntu. Njalo ukubopha umuntu ayisikho kumdonsa kayisikho kumchaya. Sikhangela kakhulu ukuthi uBiti ngomunye wama-principals e-MDC Alliance ngomunye wabakhokheli bakuleli lizwe kumele-ke ukubotshwa kwakhe kube le nhlonipho.
Siyananzela njalo ukuthi kasiye yedwa umnumzana Bithi phakathi kweziphathamandla ze-MDC Alliance ezibikwa zicatshile. Lingabe lilolwazi lokuthi kungani ekhethe ile Zambia?
Yebo, kulokho silalwazi olugcweleyo ngoba umuntu impilo yakhe uma isengozini ukhangela lalapha angaphuma khona okuseduze khona. Yikho kuthiwa lanxa usugalula uyabambelela ke etshanini. Lokho kudinga yena ukuthi akutsho ukuthi indaba ekhethe kwele Zambia funa iChirundu iyayibone iseduze ibhoda kulokubuya isilo bobulawayo ePlumtree sekwele Botswana lokuyi Mozambique ufuna ubone kukhatshana.
Kuyikuthi usebuyiselwe eZimbabwe likhanyelela ukuthi uzakwehlulelwa kuhle yini?
Sivele sesilokwephuka okuthile ngendlela abamphathe ngayo ngaphambilini. Sibone ngazathi kasoze ke athole lokho okuthiwa yi-fair trial ngesilungu. Kodwa-ke sikuthebela ukuthi international community ikhona eZimbabwe ibizo-observe ukhetho mhlawumbe bangaba le nhloni bagcine bengasayenzanga khonokho ade besisa ukukwenza sebesisaba international community ekhona ngoba bekwazi ukuthi ivele izabangcolisa ngoba sazi ukuthi bavele bangena-ke ngegazi embusweni azange bangene-ke ngokukhethwa ngabantu-ke ngonovemba omnyaka ophelileyo. Ngokuqakathekileyo lanxa bebemuthi asilamu akutho ukuthi sokumile bathe bamdiphothe abo eZimbabwe. Bangamncitha amalanga afuna ukuhlala wona eseZambia awahlale abese suka acabange lapho ofisa ukuthi aye khona. EZimbabwe kumele bamlethe nxa kuyukuthi sokule application ecela ukuthi athunyelwe adiphothe abo eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla likamnumzana Tendai Biti ele-PDP lona elikumanyano we-MDC Alliance. Amagqwetha ona athi eleZambia lephula umthetho wamazwe omhlaba olawula ukulondolozwa kweziphepheli. Omunye wabo ngumnumzana Maqhawe Mpofu.
Umuntu odinga asylum kebe kumele eqale etsho udaba lwakhe kulizwe lelafuna ukubalekela khona wana ngithi. And also nxa umuntu edinga asylum ilizwe elimnika i-asylum akumelanga lihle limncithe i-asylum khonapho lihle lithethe ukuthi limbisele elizweni lapha avela khona. Ngombono wami mina umuntu odinga asylum uclassifya wengaba yi-refugee to a certain extent because nxa ebalekela ilizwe leyo kusho ukuthi impilo yakhe isengozini. Okusho ukuthi nxa impilo yakhe isengozini akumelanga ngomthetho ukuthi ancitshwe i-asylum leyana and abiselwe elizweni lapha abalekele khona.
Isiphathamandla seZambia sithi sona ubufakazi alabo obokudinga ubuphepheli kabasuthiseki ngabo, njalo uyakhuluma ukuthi udingelwa icala lokuthi wabangela udlakela ngakho bazambuyisela emuva. Kufanele akuphathe njalo yini?
Akumelanga kuphathwe njalo. Kumgceke ukuthi umnumzana Bithi uyadingwa and icala leli aletheswayo angiboni ukuthi licala usiphatha amandla weZambia okuposition yokuthi yena atho ukuthi kumele abuyele ezovoti ngela icala leli yana uthi diminuti enyathela eZambia laphana isithi impilo yakhe isengozini iZambia yena bekumele ukuthi ithi maybe abuye ahambe welinye ilizwe elingaso Zimbabwe kodwa ngaso kuthiwa abuyele eZimbabwe sokuyikuvaleletha umthetho wokubisela umuntu obuya evaleka evela ekuzona the city lakhe isengozini ngombono wami mina usiphatha amandla weZambia lowo usejikele uthenda ibithi emgodini olezilwane
nxa isencitshiwe asylum uhlaxotshwe yini kulelo lizwe kumbe angahlale kulo esabudinga njalo esingathi ku-appeal lokunye
ngomthetho engiwaziyo mina umnumzana bithi akumelanga axotshwe one abiselwe eZimbabwe okumele bakwenze ukuthi benze okusemandleni abo ukuthi ubithi aye kwelinye ilizwe aprefera ukuthi aye kilo ayekhona iZimbabwe kuyazakala njalo kumbheke ukuthi uthi nayibithi ingadingwa ngamapholisa kuphela but kube lezi ndaba ezithi amabandla awe-MDC kumbe inkokheli ze-MDC zidingwa la ngamasotsha
kuzwekazi le-Afrika iwaphi amazwe elibona ingani alandela kakhulu umthetho wamazwe wonke omhlaba
ukunzima ukuthi ngithi amazwe ethu abe-Afrika alandela imithetho yamazwe wonke omhlaba sikhangela ekuthini sokulamazwe ambalwa lapha ade ngingawaqamba ngithi nxa kade ngaye eSouth Africa ubengathi athole i-asylum ngoba nxa sikhangele inkundla zeSouth Africa kumbe amakhothi ayeSouth Africa uthi nayibithi ngabe uncishwe i-asylum ubenga-aphila ngokushesha i-judiciary yeSouth Africa is independent from the government ngokubona kwami ngabe uye eSouth Africa ubezayiphiwa leyo
ubona umthethwandaba umthonisisa kuhle yini ngemfanelo lolu daba kumbe kungenzakala ukuhlukuluzwa khonokho akuchoyo sesikhangela nje labanye ababochiwe abezombusazwe indlela abathi
njengokuthi useke waye eZambia so nxa sikhangele ukuthi maybe ngathola ibail kumbe ibhadala imali esibambiso sokuzaba nzima kuye ukuthi athole leyo ibail kodwa nxa umthethwandaba usiba fe inkundla isiba levu yokudlalela umthethwandaba mina mbone ngani ikhothi kade kumele ithi umnumzana bethu beseseZambia ngalokhu bengamayelanga aphenduke eZimbabwe in terms of international law so kuvayolethe umthetho lapho okubisela kweziphepheli to amazwe lapha abavela khona lapho impilo zabo ezisengozini khona so ngalokho kade kumele atholakale engelacala kumbe akhithwe kumbe abiselwe eZambia kumbe ayeqala kusho eZambia kumbe ahambe kwelinye ilizwe
umnumzana maqhawe mpofu ligqwetha obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi sekhulume lomongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa emcela ukuthi angenele kungxabano yaseZimbabwe ngokuphangisa amise ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano wakhe ngamasotsha lamapolisa. Sixhume incwethu kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo esihle esenziwe uPresident Nelson Chamisa owe-MDC Alliance ukuthi acele uPresident weSouth Africa ukuthi ibe involved ingenele kwezombusazwe indaba zeZimbabwe ezihluphayo ngoba ma kungenziwanga njalo siyakwazi ukuthi kukhulume ngeZimbabwe lokhu wamabutho abantu be-army kuningi abangikhona besaza kwenza okungafana nalokhu esibone kusenzakala kumalanga adlulileyo kubulala abantu kuthola ama-politicians ama-activists amaningi asaza bulawa angalimaza so kuhle ukuthi President Nelson Chamisa wenze umzamo njengalo kodwa kunjalo nje bengifisa ukuthi ngigcizelele ukuthi khona kodwa vele kanti ukwenza iSouth African government yethuleke ukuthi ibone ukuthi kuvele kuwumlando wayo le SADC ukuthi ingenele ingacelwanga ngoba eqinisweni iZimbabwe government nxa isikhibilika iphendukisele imbhobho ihlukumeza abantu abangama-citizens ayo sokudingakala ukuthi amanye amazwe angama-neighbors njengeSouth Africa labo Botswana labo bonke abe-SADC bangenele ku-problem enjengaleyo bahle into eyenzakalayo le ayikho emthethweni isukuluza abantu namalungelo abo oluntu
iSouth Africa kodwa singabona ingenela ngokuqotho yini nxa sikhangela ukubana ibandla le-ANC likhanya angani leyamele kakhulu kubandla le-ZANU-PF kubaba uMnangagwa. Nanku phela yibo abamgcinileyo ngesikhathi balekela uMgabe.
Abakwenze ngesikhathi balekela uMgabe yilokho esingathi ikurespekta ama-international laws. La inxa yokuye sithi is being politically persecuted udinga ukuthi athole uncedo ngoba umthetho womhlaba uthi athole uncedo ngayicela uba yi-refugee. Phela ukuthi kungabe kutshengisile ukuthi balobudlelwano obukhulu laye. Ngokuqondileyo balomlando okuthi bangenele ngokuqotho endabeni njengale ngilethemba bangakwenza sengengazama ukukhulumisa abanye babo ngendaba enjengana le ngithola bengani bayakuzwisisa ukuthi balomlando ngokuqotho ukuthi bakwenze njalo futhi beforswa ngesilungu esingathi international law ukuthi endabeni njengale bangenele ngoba i-subject ayingeke igoqe izandla ihlale laphana ibukele abantu bebulawa bebotshwa behlukuluzwa ngendlela okwenzakala ngayo.
Uhulumende weZimbabwe dokotela kuyini ongakutsho kuwe ngokwenzakalayo konke lokho?
Uhulumende weZimbabwe okumele akunanzelele ukuthi kulesikhathi lapho abantu abangahlala begoqe izandla begolwa njengenkukhu behlukuluzwa ngendlela abahlukuluzwa ngayo kodwa kuba lesikhathi lapho abantu abafika khona abagcina besithi ongayisifayi kuphi. Ngiyabona sebesifikise kusibanga sokuthi abantu abaningi kakhulu intanga esingathi ngama-youth aseqalisa ukuzibuza ukuthi ongayisifayi kuphi nxa bethi balwela inkululeko yethu. Sebesifikise kusibanga sokuthi bethi basikhululile kodwa besihlukuluza kanje kungangcono nathi sizame ukuzikhulula kubo. Siyeza isikhathi esinjalo njalo ngasekukhatana
udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zithukuthele ngokwenzakalayo ekhaya. Kubika uBenedict Nhlapho.
Imbiko yokubotshwa lokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo eZimbabwe isilethe intukuthelo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu kulandela imizamo yamapholisa eZimbabwe yokuzama ukubopha isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ngesikhathi engena kule Zambia ukuyaphephela khona. Ngaphambilini bese kuvele imbiko eminingi yabathunjwayo becine besiyavela sebesemthethwandaba. UMnumzana Khanisha Sinkala obencintisa eGwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuvela ubala ukuthi ilizwe libuswa ngurhulumente wobudlongdlongo.
Sokusikhombisa ukuthi ilizwe leli selibuyela ku-anarchy and maybe mhlawumbe e-western lesi idlule kuyo kumgaba. Lokhu kuyasikhombisa ukuthi umuntu okhethiweyo noma ovotelwe uyakwazi ukuthi ungene njani njalo futhi uzayenza ngazo zonke indlela ukwethusela ama-politician alolwazi lalabo abamchallengeayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebo.
UMnangagwa noma ephethe laphana mbona sengathi angimboni nje ukuthi ngathi mina ngimbize nje ukuthi ngupresident ngoba usengathi lwana umuntu ubekiwe laphana ukuthi hayi wena yenza kanje for i-cover up nje kulandela lekhu eyenzeka. So yena nje ongumuntu ongelamandla ukuthi angalawula thini. Njalo eZimbabwe angeke ngithi sine-security okwamanje ngoba i-security ekhona isebenza njenge-militant group.
UMnumzana Khulekani Moyo ilunga lebandla le-MRP uthi kuthelela ulaka ukuthi kukhanya nxa ulilunga leZANU-PF ule mvumo yokuphula amalungelo abanye.
Uma wonke umuntu esingasakhona ukulandela umthetho sesilandela noma umthetho mupho ofakayo okusho ukuthi sonke sesayenze sokufunayo umthetho wezwe akusasebenzi. Akusena umthetho welizwe sokuba umthetho wethu thina singabantu. So ekugcineni kusenza ukuthi sathina sibulalana thina sodwa kungasekho ukulunga phakathi na kwethu.
Kodwa ke sinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Fibion Khoza uthi ayikho into embi ngokuhlukuluzwa kwamabandla aphikisayo lawa.
Akabuye laye abe ngomunye walabo abantu abasele ngapha emuva kula sikhathi kubaleka la.
Le yinto engavunywa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungi Sijabalala.
Ubidi okomishi bathi ama-election bona baza contesta peaceful. Into zeZimbabwe nje zilaqiniso. ZANU yazi kamhlophe ukuthi iyakhipha amasotsha ukuthi ethusele abantu. Yibo fuze vele bethathe umthwalo wokuthi babulele abantu.
Abanye ke bathi kusobala ukuthi kungabe kukhona uhulumende azama ukukufihla njengoba ibandla le-MDC Alliance lilungiselela ukuphikisana lempumela yokhetho. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lanxa iningi likhathazekile ngokwenzakalayo eZimbabwe, uhulumende weBotswana uthi ulethemba lokuthi umumo uzabuye uzinze uhlaliseke. Kubika uMartin Ngwenya.
umphathi ntambo obona ngezomvikela eBotswana umnumzana Shokati utshele intatheli izindaba ukuthi ilizwe lakhe alikhanyelelanga ukuthi umumo weZimbabwe ubhidlike ube mubi okwedlula udlakelo oqhamuke ngeviki yokhetho kumelelwe impumela. Ukhathi ulethemba lokuthi udlakela luthiya abayisithupha lakhe lomphefumulo seludlule kungasoyi kube lomunye umonakalo. Uthi amasocha aweBotswana alasizathu sokuthi ahlale icaphele ngoba isimo eZimbabwe sesingcono kakhulu ngemva kokhetho olwabona kuqhamuka udlakela impumela yokhetho ingakaphethi. Ngesikhathi kulodlakela olumalisayo ngokhetho lika 2008 eleBotswana lafaka amasocha amaningi emngceleni weZimbabwe kanye lamatende okwamukela labo ababezodinga ubuphepheli. Kwangena phose abantu abayinkulungwane abafika amakhulu ayisikhombisa belokhu bekukhona enkambeni yedukwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lo nyaka kodwa eleBotswana lithi aliboni kuzaba lesidingo sokuthi kube labeZimbabwe ababalekela eBotswana bezodinga ubuphepheli. Uma kulokunye abeZimbabwe abasele edukwi balungiselela ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weBotswana ethi kasenelisi ukubagcina. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bathi noma nje uhulumende weBotswana esuthiseka ngomumo okhona eZimbabwe kumele aphathise lapho kudingakala khona ikakhulu kule mbiko yokuthi abebuthu batholise nzima uZulu ikakhulu abasekeli bebandla leMDC Alliance kwezinye indawo zelizwe. Umnumzana Prosper Sibanda yena uthele eBotswana alithiye amasango wonke evulekile lingathi aliboni isimo singaba sibi eZimbabwe.
Lokho kulama tensions ngemva kokhetho njalo kuzethatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi njengelizwe siya ngapi. Ngakho amazwe angumakhelwane afana leBotswana kumele ahlale prepared for an eventuality.
Kukanti omunye umnumzana Andrew Ndlovu uthi okukhulunywa iBotswana ukuthi ayela amasosha angabe ebheke isimo seZimbabwe njengomkamnyaka 2008 isitshengiselo sokuthi amazwe angabe sekhathele ngodaba lweZimbabwe.
Abanye bathi bebona umgabe ephuma esikhundleni bacabanga ukuthi kuzanika i-region i-rest over indaba zeZimbabwe. Kodwa okwenzakala kathesi lapho kulokudonselana kulama tensions kwenza ukuthi amazwe akade sithi sokusiba ngcono ukuthi babe reluctant ukuthi basize lapha bangakhona ukusiza khona iZimbabwe.
IBotswana yona ithi uma kukhona ukukhathazayo umele kulungiswe phakathi kwamazwe amabili kuzakhulunywa emhlanganweni ojwayelekileyo eye Joint Commission on Peace and Security. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump izolo usayine umthetho wezijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe yiMelika ukuthi ube ngumthetho opheleleyo ngemva kokuguqulwa kwawo lidale leCongress kumaviki asanda kwedlula. Umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act lo uhlela umhlahlandlela omele ulandelwe nguhulumende waseZimbabwe kundaba zombuso wentando yeningi lamalungelo kaZulu ukuze kube lobudlelwana obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe. ezipheteke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba wakwele Zambia wethule isinqumo kuhola elisanda kwedlula uvimba uhulumende wakulelo lizwe ukuthi ubuyisele umnumzana Tendai Biti eZimbabwe ngemva kokumncitha ubuphepheli. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa secele umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe amise ukuhlukuluzwa kwamalunga omanyano wakhe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesayine umthetho wezijaziso zeZimbabwe owezidera. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 o'clock. Olivalelisayo nguNtungamile Inkomo, litshone kuhle.